Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 20 kumpalakazi 2021 igama ngontungamili Nkomo ezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlano kuthange abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela phansi. Abanengi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa iCOVID-19 emingceleni kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso ye-Ibhethi likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurahundi koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlanu 581 ngomgqibelo abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela emazweni afana leSouth Africa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abangu 557 babantu laba babotshelwe eBait Bridge, kwathi abanye babotshelwe emngceleni wenyamapandalo weChirundu. Kunakanelwa ukuthi abantu laba ngabasebenza phandle asebelanda ikhefu leKhisimusi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umlayo ophoqa bonke abavela phandle kwelizwe ukuthi bahlolwe lumkhuhlane nxa befika emingceleni, njalo baphinde bagcinwe kuma-quarantine centers kungakhathalekile ukuthi balawo na lumkhuhlane kumbe kabalawo. Amapolisa athi kulabantu abalitshumi lanye njalo ababanjwe iCOVID-19 ababaleke ku-quarantine center eBait Bridge ngolwesine. Isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube uthi ukufohla abantu bengahlolwanga lumkhuhlane kufaka uZulu jikelele engozini enkulu.
Kuyinto eyingozi kakhulu, kuyaba ngukuthi le igciwane ulithelele umntwana, ulithelele umama, ulithelele umalukazana, ulithelele ugogo, ulithelele abantu abahlukahlukeneyo, limemetheke ligcwale emphakathini, ligcwale indawana zonke. Kuba ingozi enkulu kakhulu, ngakho kuyadingeka kakhulu ukuthi abantu bakuqaphelisise kukhona lokho. Abantu bangafa baphele du, liyabulala leli gciwane, seliqeda abantu emhlabeni. Asikunanzeleleni ukuthi kule ngozi enkulu, sivikeleke. Ukuvikeleka yikuthi uhlolwe, uvikeleka yikuthi ubhalise, udlule ngendlela efaneleyo. Ukuthi lanxa ungela maphepha, lanxa uzadlula nje ungela maphepha, kodwa dlula uhlolwa ukuthi ngabulalo kumbe kawulalo, ukuze ungalimemethekisi nxa ulalo. Njalo labanye labo abadlulayo bangalimemethekisi, kugcine sekusifa abantu abaningi. Ingozi ikhona, abantu abaziphathe ngendlela efaneleyo. Iyamemetheka iCOVID, igcwale yonke indawo, ibulale izihlobo, ibulale abantu emphakathini, igcine ibanga ukuthi kuvalwe izikolo, kuvalwe amabhizinisi, abantu babulawe yindlala. Ngakho ke kuyinto embi kakhulu ethusayo ukuthi kulabantu ngalesi sikhathi abadlula nje. Kodwa kakumangalisi njalo, ngokuba kumele khona lokho sikukhumbule ukuthi abantu abaningi incwadi kabalazo, ngenxa yokuthi zona incwadi zokuhamba vele kazitholakali. Nanku sezikhweziwe futhi sezidula kakhulu kulalokho akade zikho khona, kusho khona ukuthi abantu abaningi baze behamba bengelawo amapasipoti lawo, kube sekumemetheka igciwane leli.
Kuyini ongakuxwayisa?
Into edingakalayo ngalesi sikhathi ukuthi abantu bakhumbule lokho okubekwe umhlaba wonke jikelele ukuthi kuqakathekile, esibala ukuthi sigeze izandla kuso sonke isikhathi ngamanzi alesepa ahlanzekileyo, sisanitize kuso sonke isikhathi, senze lokho okuthiwa yi-social distancing, ukuqhelelana izikhala, singayi endaweni eziminyeneyo lapho kuyagidwa khona, singa emaphathini siyegida ingozi inkulu kakhulu ngalesi sikhathi sekhefu ngokuba yikho okuthandekayo ukuhlangana abantu beyinatha ndawonye bayigida ndawonye baya kufa kabantu ngalokho asingahlanganyeli lapho kule micimbi khona ukuhlangana abantu abaningi asale nezindlini sidleni lokho esikudlayo sijabule sibalutshwane singabangekhaya singayingaphandle ngokuba leli gciwane lingamemetheka libulala abantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Amazwi kaNcube agcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Abantu bangaze baba lemidlalo ehuga abantu abanengi abalakho ukuthi bamemethekise lo mkhuhlane. Siyaxwaya njalo sigqugquzela abezempilakahle ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kulabantu abavela phandle kwamazwe abayabe mhlawumbe bechaphe imingcele ngokungekho emthethweni bangazange bahlolwa babanazelele labo bantu kufundiswe labaphathi bezigaba abanjengabosobhuku ukuthi nxa kufika abantu abavela phandle kwamazwe ezigabeni zabo bazame ukuthi bababonise ngokuyahlolwa njalo basebenzelane duze labezemthetho labezempilakahle ukuthi baba reporte labo bantu inxa kuyikuthi banakanela ukuthi kababuyanga ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi kubonakale sibili ukuthi bahloliwe abala lomkhuhlane ngokuhambelana lezinqumo ezifakwe nguhulumende ukuthi abantu abavela phandle kumele baziphathe njani njalo kube ngabantu abahloliweyo uma bengena emingceleni yelizwe.
Emakhaya lapho elisebenzela khona ungathi unjani umumo?
Siyezwa lapha lalaphana ukuthi abantu babanjiwe lo mkhuhlane kodwa kuyabe kusenzakala kakhulu enkabeni yama growth point yalawo makhaya esingathatha sithi njengelupane ukuhlolwa okukhulu kuyabe kusenzakala mhlawumbe edolobheni lelupane kodwa emakhaya ngqo kanye kuma villages kungakade iswa kakhulu ukuhlolwa okungabe kusenzakala ukuthi abantu abaningi bangabe bewubamba lo mkhuhlane kodwa kungelandlela zokuthi bangahlolwa kanjani sikhangele lokuthi ezigabeni eziningi akula zibhedlela lapho ukuthi abantu nxa besizwa bengezwa kuhle batholwe ukuhlolwa masinya kodwa kunkaba yama districts ngathi kuma cross point bakhona sibili asebethe babanjwa lomkhuhlane. Kungakho ke siyaxwayisa izakhamizi, siyaxwayisa abahlali ukuthi uma bebona besiba lama symptoms alawo mkhuhlane bengakuthathi lula ukuthi mhlawumbe bethi ngama flu avele ehlala ebhahile kodwa basondele babone abezempilakahle masinyane. Lomkhuhlane kulengozi yokuthi ungamemetheka ubhahe kabanzi kakhulu nxa sisiya kukhefu lwekhisimusi lakukhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha. Kungakho ke kuyasweleka ukuthi abezempilakahle basabalale ikakhulu emakhaya lapho okungatholakali lula khona imbiko yalimkhuhlane ukuthi badephise imfundiso ngalomkhuhlane babatshele lokuthi indlela ezijwayelekileyo mhlawumbe zokuthakazelela okhisimusi omnyaka omutsha kabazixwaye.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ne ngesikhathi uhulumende eqoqa ukuthakazelela usuku lokubambana kwezaphu lezano olwe Unity Day ngolwesithathu mhlaka 22 abenhlanganiso yeibhetshi likaZulu baqoqa ukufola kobulawayo bekhumbula labo ababulawa ngombhuqazwe weGugurahundi. Inhlanganiso le imema abantu ukuthi baphatheke kulomkhosi begqoke impahla ezimnyama. Ithi ukufola lokhu kuzaqala esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho kusiya eStanley Wall. Mhlaka 22 kumpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulapho uNkomo loMgabe abasayinelana khona isivumelwano esaqeda ukubulawa kwabantu beMathebeleland labeMidlands ngamabutho e-5th Brigade. Lombhuqazwe wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000 ezabelweni zombili. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Wonke u-22 December lilanga lapho esikhumbula ukumiswa kombhuqazwe esikuthi end of genocide day. Siyazi ababulala abantu bafuna ukuthi abantu bebe lenkolo yokuthi lilanga lokubambana, kodwa thina sithi hayi, lilanga elamisa ukubulawa kwabantu, lilanga elamisa ukudlwengulwa kwabomama, lilanga elamisa into zonke ezimbi ezenziwayo ngohulumende esigabeni seMathebeleland North neMathebeleland South lakobulawayo laseNkabazwe. Abantu babulawa, omama badlengulwa, kulabantu lanamhlanje abangazakaliyo ukuthi bangaphi, kulabantu ababevalelwe ngokungaphandle komthetho emajele ngenxa yokuthi babe lembono etshiyeneyo. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu.
Kungani lisithi lizaqoka ezimnyama kanti njalo kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bahlale besazi ngombhuqazwelo?
So thina ngenxa yokuthi isehlakalo lesi akuzange saphiwa ithuba lokuthi abantu abalahlekelwe izihlobo bebe lesikhathi sokuzikhalela, njengenhlanganiso lilanga esathi lilanga lokukhalela abantu ababulawayo, esintwini sakithi abantu umuntu engafa siyahlangana sikhalelane, kodwa abantu abakalitholi lelo thuba ngokupheleleyo. Abantu kabazilelwanga kabadlelwanga inkubalo, so ngokunjalo yikho sigqoka into ezimnyama siyabe sizilile. Okunye okuqakathekileyo ngaleli langa yikho ukubana ngoba into yegenocide ngenzakala ayisapheli, ayisapheli yama sibili, kodwa each generation kufuze ibe kwazi ukuthi hayi, at one point in time this is what abantu beZimbabwe went through. So it's about memory transfer about that day. Siyabe senzela ukuthi lokwenzakala bengakazalwa bebekwazi ukuthi hayi, abazali bethu, omalume bethu, abafowethu, abanye ama-fellow Zimbabweans, this is what they went through ngohulumende wethu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi abafundi abale COVID-19 basele ezikolo bekuma quarantine ekuvalweni kwazo ngolwesihlanu. IHerald ithi abezanu PF sebethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla ezabelweni ngokuthula. Lolu khetho luvikwa luzaqhutshwa linyanga ingakapheli. Day ithi ingcwethi kwezempilakahle sezichothoze uhulumende ngokwehluleka ukugcwalisa iziqondiso zakhe zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 eziphoqa bonke abangena elizweni ukuthi baye ku-quarantine. isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi abahle baka Studio 7. Ngiyalibingelela Ntungamile Nkomo, Chris Gande, Losiswethu, Sithandekile Mhlanga. Ngilibingelela kakhulu, ngijabula ngendaba ezinhle lezi sinika zona. Basakazi bethu abathandekayo, mina ngiyajabula kakhulu Sibili uma lindaba engizwayo ukuthi umama uMakhubu ufuna ukuxotshwa ngale ku-MDCT. Kungaba into ejabulisayo kakhulu 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 Sibili, uze la yafunda isifundo lesiyana wayesenza kubantu bethu be-MDC Alliance, wahamba wabaxotshisa ePhalamende, kaxotshwe laye kufana nesiboni. Ngiyabonga.
Salubonani basilaleli beStudio 7, bantu abathandekayo, bantu abahle, siyalibonga kakhulu basakazi, sijabulela indaba lezi elisinikeza zona. Ngiyaluza udaba lapha, ngimamela udaba lapha umama uMakhubu. Thokozani uMakhubu, nanguye osekhalisa iyoweyowe lapho, sezwakala ingane sokugijinyiswa amaphepha ekhothi sevimba ukuthi omanzolo bangamxotshi. Kuyasimangalisa nanti kathi uMakhubu ukuxotshwa ephalamende, ukuxotshwa ephalamende kubuhlungu, naye kuyamhlukuluza ukuxotshwa ephalamende. Angithi ngumenzi wakho lokho, ngumqali wakho, nguye okuqalayo lokho, ngumnikazi wakho. Futhi angazi nokuthi kathi kungenzakala kanjani ukuthi la maphepha owafakayo iyayikhothi. Angazi nokuthi ma kuvuma inhlithade lobeyofaka kuma-public toilet ama-city council, abantu bazisebenzisele amaphepha lawo ama-toilet lapho, bavele bangamameli idoti yakhe le. Sazama ukumbonisa lo mama noba amastudio ama-audio ethu engabalwa nje ku-Studio 7 ngoba abantu baningi. Sasike sazama ukuthi sikhulume laye, simu-advise, simbonise through yona ama-social media njengabo Studio 7 sinje, ukuthi bangamamela ukuthi uMakhubu abantu laba bakusebenzisa. Be very careful abantu bezami laba bakusebenzisa. Sebemsebenzisile manje, sebeqedile ngaye manje, sebemphoselale. Futhi angazi ukuthi umlungu kangenele uMakhubu bamxotshe. Bathi nxa bemxotsha base bambumbile, bamfremele lamacala, bamgweba ejele ukuze umama akatsheleki lo. Udilize into eziningi kakhulu. Angeke akhale ngoxotshe ephalamende phezu kobe xotshe edilize i-MDC Alliance ngendlela enziwa abaxotsha abantu, abaxotsha abantu esetshenziswa. Namhlanje kuthiwe abamxotshi baphinde bambophe futhi ukuze ikhanda lakhe lisebenze kuhle umamakhe. Siyabezwa nje bogawule laba, lalo umfana lesimuzwayo lo bekuthiwa nguMabutho Mbo, kuthiwa nguButho Moyo okwezeyouth okuzano lo. Silicebise madoda, izano lizalidampa kuphela, lizalidampa kuphela. Gawule, ziyeza madoda, ziyeza madoda, nanguMakhubu.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, bengicela ubuze ukuthi kanti ubaba uMnangagwa yena iStudio 7 iyasilalela yini? Nxa esilalela izicelo zethu zonke sizibeka lapho, uyazizwa yini? Mina nginqobile ngilapha eBotswana la. Bengilesicelo sokuthi ahlolisise izinto ezenzakala kuma-passport offices, lapho kuthathwa khona izincwadi zama-passport nezincwadi zezithupho, ukuthi i-corruption eyenzakala laphana uyayazi kumbe kayazi. Nxa eyazi, uthatha nyathelo bani? Ngoba kunzima bakithi, kunzima. Akula passport engathathwa nge-8,000 rand. 8,000 rand, uyakuthatha i-passport yokuya ngapi? Hayi, uxolo Sibili ngaleyo ndlela. Sicela ukuthi kuhlolisise ukuthi kanti kwenzakalani kuma-passport office. Siyabonga.
Sakonani balaleli beStudio 7 nezisebenzi zeStudio 7, ngilibingelele ekuseni, ngisemaphisi. Ngithi lapha silohlupho olukhulu kakhulu, sesilimile ingqoko. Nxa silima thina, uhulumende usithengela ngamanamba amabhondi. Khathesi kuthiwa nxa sesifuna ukuthatha amathrekithi sibhadale ngamayusa. Amayusa lawo siyawathatha nga sitshaya ngezandla njengabantu bemakhaya, ngoba silaplani. So sidinga uhulumende angenele kumakhampani ajonke. Amathrektha lawa sawanikwa kudala ngesikhathi sikamgabe, kwathiwa ngawethu, kodwa namhla selabanikazi. So asisakwazi ukuthi thina senze njani. Sitsho ukuthi sinxusa ukuthi sisizakale khonapho. Uhulumende kasizwele lakhe. Nxa kuyikuthi sifanele sibhadale ngeyusa, kasibhadale lelo yusa thina esizalisebenzisa emasimini. Kodwa nxa sibhadala ngamanamba emasimini sisebenzisa amayusa, asikwazi amayusa siyawathatha sikhathana kakhulu le-Amerika thina nxa sila. Sicela uncedo khonapho ukuthi sincedakale Sibili. Njalo sicela ukuthi nxa amabelethu engenile sibhadale masinya. So kathesi silimi ukuthi sizabhadalwa ngomnyaka ozayo, kodwa sesihlanyela umuntu ama inputs omuntu siyawathatha nxa imali singayiphiwa so siyancenga sibi siyancenga sibi sithi ukuthi sincenga umusa ukuthi uNkulunkulu kangenele zonke izinto zihambe ngendlela yayo ungabi labanye abantu abahlukuluzwayo ungabi lesinye isizwe esihlukuluzekayo abalimi bemashoneni sibazabe incuma kakhulu ukuthi imisebenzi yabo iyahamba ethi singahamba njani imali singelayo siyancenga asithuwe imali
ngoba mina ngikho kimi lonke umahlazulu zinabaka studio 7 isimanga esikhulu la sesivele emdini omnyama kwakusilwa kuzama ngani iAfrica ngabe yonke ibambane kuyini kodwa sayivela manje sokungani iAfrica ngiyama president lama minister kwenzakala njani kesinto esikhulunywa lapha ebuhlungu ngoba abantu bayesilwa abantu bayebengafundi bayebengafunda lezo isilo ikhuluma noma singafuni ukuyikhuluma kodwa ibuhlungu ngoba into esizikhulunywa lapha zizwakala ukuthi zikhuluma njani cela ntungamifumo silibingelela lonke leso naloko elikukhiphayo sikuzo sokungani iAfrica ingayenza into ebonakalayo njalo owayesilwa kakhulu uMandela labo nkomo babekhuluma nge-Afrika khona omunye umuntu okhuluka kukhuluma ngayo i-Afrika singathwalisani nzima abantu asizamene ukuthi into zabantu zilunge ukwenzela kungazabele ubutsotsi ncane la manje into esiyenzakala manje ayi izima vele iyasethusa futhi vele siminyeziyayo ezingakho ukuthi kathi kwenzakalani vele into eyenzakalayo cela leso ukuthi akhe lizame ukuthi lingi-Afrika lilungise into yendlela kumbe kuzokuxosha vele abantu indawo zonke sokufuneka kuhlale bona abantu abangayiba bakhuluma leso zilungu phawu esebeli kumbe isipeli kumbe isitswana sapho hhayi akhe lizame ukuzama ukubonisa ukuthi ngingabantu lingathathi into yabelungu bahleli kahle manje but ingasama ngayiloko lindumana njengezikawu lindumana njengezitha sokungani nanxa bethi sizibhabhuni phela babekuyo sibini yabona
sanwanani bantu be-studio 7 labantu bezimbabwe bonke nathi bantu bezimbabwe akelihlanganisa ingqondo zenu ndawonye lokhu ukuthi kuthiwa amaprezidenti azagcwala ilizwe omunye lomunye esithi ngilephathi yami lingakwazi ukuthi imali yelizwe lizayithatha ngapi akula lutho olungatshintsha lawe ungazi ube ngupresidenti uzafana lomna ngakhona umamshuwohle kathi yena angatshintsha ngani ngelamali tshelani abantu bezanu balitshele ukuthi imali yelizwe leli ngaphi bayakwazi nokuthi wayingangeni elizweni bayakwazi libabuze bayilithathele imali nxa kubehlula badinga umuntu uyathathela ilizwe imali ukuze abantu bezimbabwe baphume futhi njalo ngicela ukuthi umama uMakhupu akhangele izinto zabantu wena ababempumalanga bazambulala bembulalele ezombangazo usebenze kakhulu kakhulu loTsvangirai uthe sezifo wabe semkhiphile sefa kowakhe uthe siyangcoka uTsvangirai bebefuna ukumbulalela khonale khathi ezinampa sebeqalise okunye akukhangele
salibonani ekuseni kwalomhla kustudio 7 hayi mina ngazi ukuthi angikhulumi kahle ngiyathukana angazi kungakho ama message amangabalwa okhulumayo uGodfrey Moyo omabulana into engizibuza ngayo ebantwini bezano PF bathi yibo abacontroller yonke into seZimbabwe kodwa abantu bayathaya abantu abababophi kuyibo istate angazi ukuthi into efana naleyo umuntu mayebo ewona ezweni othinelakho ubuya ungambophi mara uyazi ukuthi abantu bawonelwe kumele bebotshwe ngobani o kumele abantu sizithatheleni umthetho ezandleni uma abantu labo bebuya besilwa nabantu lathi silwe labo asazi ibuhlungu lento eyenzakala eZimbabwe impela siyacela ubelieve gaula ngoba yibo abakhulumela eZimbabwe noma into engamanga bavuma amangeni la bekhuluma amanga nango uMabutho Moyo naye ukhuluma into efana lekagawula angazisa lafundiswa into eyiwani ukuthi amanga liyakhulume liyanela sithwele nzima bakhithe eZimbabwe sizazithathela umthetho ezandleni
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AP ithi inani labantu asebebulewe lizulu lesiphepho i-typhoon kwele Philippines lonyaka selikhwelela yaku-146. I-Voice of America ithi umholi webutho leMalawi uGeneral Vincent Nondwe usexwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokungenela kundaba zebutho ngoba lokhu kungabangela ukungahlaliseki. Singene kudaba lweMelika. Uhlelo lukamongameli Joe Biden olujonge ukuthuthukisa umnotho phansi kwesikhwama se-Build Back Better lukhanya soluphelelwe ngumphako ngemva kokuba ilunga lebandla likaBiden elama-Democrats. USenator Joe Manchin oweWest Virginia ephumele egcekeni izolo wazisa ukuthi akaseyi kusekela lolu hlelo. Lokhu kutsho ukuthi amademokrasi kaselandlela yokupasisa lesi sikhwama edale lesenethi ngoba leli bandla lingelawo amanani adingakalayo. Lanxa ebikwa ebethembise uBiden ukuthi ulakho ukuvotela isikhwama lesi nxa kungehliswa imali yaso ephose ingene ku-$2 trillion. UManshini utshele umsakazo weFox News izolo ukuthi usesukile lapho njalo uthe akulandlela angavotela ngayo lolu hlelo. Le yinto esole kakhulu isikhulumeli sikahulumende kaBiden uJen Psaki esithi uManshini wephule isithembiso asenza kuBiden lakumalunga ebandla lakhe. Abanye bathi amademokrasi alakho ukunqotsha ukhetho lwamalunga ephalamende ngomnyaka ozayo nxa enehluleka ukupasisa lesi sikhwama. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo isekela amademokrasi umnumzana Dan Moyo.
Well, obviously, kuzoba yi-campaign issue, but ukuthi to what extent kubeka ama-democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront ngoba labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-democrats lama-republicans ngoba i-bill edeala with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayi-need le tax credit, le child tax credit, kodwa ama-have-nots ayayi-need ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care ma yena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthole ukuthi laba ama have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe Manchin ngoba iWest Virginia is mostly Republican even though yena ngumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to itune ye constituency yakhe and that's why, but kuzolimaza ama democrats ngoba kuzokhombisa ama loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngabezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 581 abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele kuthange bevela phandle. Abaningi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa i-COVID-19 kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso ye-Ibhethi likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurawundi kobulawayo. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.